umcimbi lo wenzakala kobulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abeMDC abaphezulu ababalisela ubaba advocate Nelson Chamisa upresident webandla uVice President uLinet Gore loVice President uProfessor Wilson Ncube labanye abakhokheli abambalwa abebandla leMDC kodwa ngenxa yeCovid sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabe baningi iningi labantu bebelandlela ku-internet ngithi online obade kusenzakala kube into ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasela ukuthi ubuye ngalipi usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini ukukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula ukuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka eMadopo ubesekhaya njalo maye kuMDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana batshengisa ukuba sokungavuma ukuba babe lenjongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphela ube ngomunye obekufanele afike kulo msebenzi ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalagwe. Ungasela ukuthi sizathobani esibangela ukuthi afike khona njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalagwe. iBhalagwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZANU PF yatshengisa ucuko olukhulu kakhulu. Kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla leMDC esilikhangele ukuba nguhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende weZANU PF. Uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngeGugurawundi. Ma kule ndlela engabonakala uhulumende weMDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo babulawayo ngaleso sikhathi. Utshengise ukuhlonipha, wazehlisa kakhulu kule ndawo.